Ndingakhangela endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho awesithengiweyo isibhedlela esinjengeseblue ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele. Kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amaphilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV. Ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo nasibaqathanisa lebo emadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithengisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amabhizinisi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantetha uyawoda kwezinye indawo abaseneliki lapha beyoda emadolobheni amakhulu anjengabo-Harare Bulawayo abanye sethiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe.
Kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe. Simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini?
Uzafumana ukuthi kazenelisi kunqatshelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa abantu kabavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini kuthole ukuthi kuyinto okubahluphayo. Kungakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osekwenziwe nguhulumende ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti kwasesebenzela khona emathekeleni not isikhathi sokuthi ngabe sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Ama-radio izile sukubala kumbiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa singaboni lutho lusenzakala emakhaya kungakadistribute kambe abantu bathiwa ama-radio emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi. Kusenjalo ingagqugquzela uhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilihlethezana ezithwana lapho kubamba khona amagagasi bazame ukuthi lawo ma-radio kubonakale ukuthi adistributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa abalaliswe indawo zonke kundazendawo ezibamba amagagasi kodwa lezi ezingabambiyo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amagagasi ayatholiswa nokuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe ne-information labantwana benelise ukufunda besebenzisa ama-radio.